Kuphetha usuku lwayizolo kobulawayo bekulabantu abathathu ababanjwe belekholera kulo yedwa ocathanyelwa ukuba ubulewe yiyo. Bekusahlolisiswa ukuba kuyini imbangela yokulahlekelwa impilo yesakhamizi sakobulawayo. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, ulandisa ngokwehla kwenani labantu ababulawa yisihudo.
Okweviki ezimbili ezintathu lezi ezedlulileyo, hatshi sesehlile, yikho sitheke ukuqhamuka kwaleso sihudo sekwehlile eklinikhi, akusekho. The outbreak is over in Magwegwe. Akutsho ke ukuthi ayizukuphenduka leso sihudo, asizukuphenduka ngoba siyazi nxa ukuthatha lokhu sekhona ingaba khona leyo singaba khona leso sihudo. Siyakwazi futhi ukuthi kulekholera elizweni lonke.
Umnumzana Joseph Nkomazana, umhlali wakobulawayo, uthi izakhamuzi zikazikhangele abantwana ngoba kuyibo abangajayelanga ukulandela ukuhlanzeka okwehlisa amathuba okumemethekisa isihudo.
Vele zikhangelelani lokuthi khona akulamanzi ematepu, amanzi aklini, amanzi avela kukansil. Kukeuba le ndawo ngesikhathi sile amaviki amabili adlule amanzi bengekho endaweni eziningi. So nakhonokho nje ikholera siyesaba ukuthi khona ingahlasela abantu abantu. Njalo sinanzelele abantwana, abantwana yibo bangani abananzeleli isikhathi esiningi. Thina abantu abadala siyakhuthaza ukuthi abantu bakhangele indaba zokuhlanzeka. Sabe lokhu sijelani labo ekliniki nje nxa sithe sanenzelela njengezakhamizi ukuthi khona sicabangele ukuthi kulento enje imikhuhlane enje.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi uhlangothi olukhangela ngokumemetheka kwemikhuhlane yedolobheni luhlaziya lokhu ngokubhoda emaklinika lukhangelisisa ngezigulane ezethekelele lapho. Uthi-ke kulenani elithile eliphezulu abalifakayo elithi nxa lingadlulwa kubikwe ukuba sekulokumemetheka komkhuhlane. Kube lenani njalo eliphansi elithi nxa lingasafinyelelekanga kubikwa ukuba umkhuhlane obumemethekile kawusekho. Ngokunjalo, kumaviki amabili adluleyo, amanani abephansi kakhulu emagwegwe okwenze ukuba bafike kusinqumo sokuthi umkhuhlane wesihudo sowedlule. Kodwa uqonqosele ukuba lokhu akutsho ukuthi isihudo ngeke siphenduke futhi ngoba uhlupho lwamanzi lokhe lukhona njalo uZulu lokhe engalandeli ngokugcweleyo indlela zokuhlanzeka. Ngenyanga kaNcwabakazi lonyaka, ikhansili yakobulawayo inanzelele ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yisihudo abedlula kumakhulu amabili lasithupha i-206, iningi lingabahlali bephumula, kwaphoqa idolobho ukuba lithi sekuqhamuke isihudo. Kunyaka kaNtulikazi kwakube lenani labantu abalikhulu lamashumi ayisichiyagalombili lengxenye i-185 abantu ababeficakala bebulawa yisihudo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.